Iningi labosomabhizimusi abaphila ngokulungisa impahla ezehlukeneyo bethenga bethengisa elizweni lakwamanye amazwe bathi amabhizimusi abo asedonsa nzima lesimo somnotho siqhubekela phambili sonakala ngamandla. Bathi abaselalo ithemba lokuba uhulumende uzabahlenga ngesikhathi ilizwe liphansi kweziqondiso ze-lockdown njalo sebephelelwe ngamacebo okunakekela imuli. Umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Mike Ndiweni, uchasisa ngesimo abakiso.
Imali le thengiswe ngohulumende thina kumalunga ethu kakhe lo yedwa oseyitholile loo kuthenjiswa nje abantu behambe bavalwa amehlo, ayikho leyo mali. Abantu bahanjwa bafoliswa emhlahlandlela ukuthi bathole ama-sim cards awe one money, kuthiwa imali izangena khona. Namhlanje ngiyakhuluma ngithi mina ayikabi khona, kakho lo yedwa osethekese wayithola. Ngokunjalo ke siyadana kakhulu ke ukuthi uhulumende adlale ngengqondo zabantu ukuthi bayefola babe lethemba imali yakhona ibingasa
olwela amalungelo abosomabhizimusi unkosikazi Debra Mukasa olilunga njalo le-BVTA uthi lokhu bengakayitholi imali.
Selokhu singakayitholi leyo mali amakhadi ethu lokhu engelalutho, yikho sokuyenza nxa sibhoda sikhoshethayiza ngama-vendors nge-COVID-19 sibathi kabagqoka ama-mask thenga ama-sanitizers wenzele social distance. Bathi bacela uhulumende ebancedise ngoba yinto kumele ukuthi ngayo baphiwa leyo mali bayenza ngayo. So kade sikabala ama-mask, abala lama-sanitizers lapho abathengisela khona ezindaweni zabo. So bayacela ukuthi uhulumende njengobana wayevele bathembisile le mali leyo ingakaphumi ama-netone, bacela ebayenzele khona lokhu nxa kusehlula ukuthi banike kuyimali kaba provide ezindaweni zabo lapho abathengisela khona ama-mask lama-sanitizers ngoba sizokuhlungu sikili ukuphuhlane igcikwane leli likhona. Kumele ama-vendor evikeleke kodwa kabala mali, basamelele uhulumende.
Unkosikazi Mukasa uqhubeke ethi uhulumende wayebathembise ukubafakela $200,000 amadola akuleli.
Uhulumende wayethe ama netone cards lawa azabe ele mali efika 200 bond ngaleso sikhathi ezisithembise ukuthi uzasinika ezi-cushioning fund ezaba khona isincedisa njengobana laphana kwathi kule lockdown saba le-displacement of ama-vendors. Ama-vendors kwathiwa behlala endlini bengathengisi bebe ku-lockdown, so kwakuthiwa sizaphiwa leyo mali isisize kuze kube lakhathesi silokhu silindile silawo amakhadi awenethwane kodwa kawala mali.
Umphathintambo wamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi ama-small and medium enterprises unkosikazi Sithembiso Nyoni ubengadobhi umakhalekhukhwini wakhe saze saya emoyeni kodwa ecina ukukhuluma lathi wazisa ukuba i-relief fund eyabaphila ngokuthengisa iphethwe ngabogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu olwe-public service labour and social welfare, ngakho-ke ngababekezele bazayithola imali abayithenjiswa ngurhulumende. Ngimele i-Studio 7 yiwo Bulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.